Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela Studio 7, ngolwesibili mhla ka 6 kuMfumfu 2020, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Ngenxa yomkhuhlane, ngenxa yokuvalwa kwamabhodi, ngenxa yokuvalwa kwamabhizinisi, sithole ukuthi abantu abatsha abaningi inzuzo kade belayo besisebenza laphana igcine isiphelile, igcine isimile inzuzo le.
Ingcwethi ezicubungula ngokwe-COVID-19 eZimbabwe zitshayela ihlombe abasakhulayo elizweni ngoba beyibo abaningi abakhokhelayo kunhlelo zokufundisa lokusiza uzolo ngalesi sikhathi sokulwisana naleli gciwane.
Sikhuluma ngezikole eziningi azilaba balesi abazabekhangela ukuthi abantwana banjani batestiwe yini i-COVID. I-COVID izaba lokhu esenzekelela isiya phambili.
Abenhlanganiso zababalisi bakhuthaza abazali ukuthi bake bame ukuthumela abantwana babo ezikolo udaba lweholo labo luze lulungiswe. Abaphila ngokuthengisa bathi ukuhlupheka kwabo sokwengezelelwa yikuswelakala kwendawo eziqondileyo zokusebenzela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane phose ezisitshiyagalombili 7898 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Inani lasebesile kuleli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6424 labulala abangamakhulu edlula amabili 228. Kuzwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye 1,518,662 labulala inkulungwane ezingamachumi phose amathathu lasikhombisa 36,921. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu 35,533,953 abatholakale belalo labulala abedlula isigidi 1,044,884 kubika abekolitshini le-John Hopkins University laseMelika. Kusenjalo, ingcwethi ezicubungula ezokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe zitshayela ihlombe abasakhulayo beZimbabwe ngoba beyibo abaningi abaphatheke kunhlelo zokufundisa lokusiza uzulu ngalesi isikhathi sokulwisana le-COVID-19. Umnumzana Thandolwe Nkosi Nkomo, owenhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19, utshele iStudio 7 ukuthi kungelani lokuthi abatsha elizweni yibo abaphazanyiselwe impilo yilo mkhuhlane, yena ujabuliswa yikubabona bephatheka kunhlelo zokunceda uzulu ngalesi sikhathi sokumelana le-COVID-19. Asizweni ingxoxo ayiqhubele Mike Hove we-Studio 7.
Hey, abantu abatsha ngokunazelela kwami bathintakale esigabeni esithile, esigabeni sokuthi abantu abatsha abaningi bazisebenza ngabantu ababambanisayo. Ngenxa yomkhuhlane, ngenxa yokuvalwa kwamabhodi, ngenxa yokuvalwa kwamabhizinisi, sithole ukuthi abantu abatsha abaningi inzuzo kade belayo besisebenza laphana igcine isiphelile, igcine isimile inzuzo le. Okwenzakeleyo ngalokho kugcine ukuthi abantu abatsha abaningi besebengasatholi okokudla, abasatholi ukuthi bathole indlela yokuthi baye ezibhedlela bayethole imithi nxa begula, bese bengasenelisi ukuthi bathole ukudla, bese bangasenelisi ukuthi bahambe isikolo. Konke khonokho kwenze ukuthi bakhathazeke emoyeni. Kodwa ngithemba ukuthi njengenhlanganiso besizama lathi ukuthi sisebenzelane labantu abatsha, sisebenzelane labantu abaningi ukuthi konke lokhu kungabahlukuluzi kakhulu abantu abatsha.
Bengicela ukuthi utshele uzulu okuningi mayelana ngenhlelo elilazo njengenhlanganiso esijonge ukuthuthukisa abantu elizweni.
I'm for Bulawayo ingathi khona ilengatha ezine ezisincedisayo ukuthi sincedise abantu nje. Silogatha lelesithi biomedical, lapho kade sidinga ulwazi sisebenzisana lezinye nje inhlanganiso ikangikhalenye inhlanganiso kuthiwa yi-TIBA ukuthi sidinge ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti vele i-test, i-COVID-19 test eyiyo engcono yiphi phakathi kwe-PCR lale sithi RDT. Then kwanapo futhi ku biomedical sithi thina sisebenza ukuncedisa izibhedlela ukuthi zithole imbeda, zithole imithi. So olunye ugatsha lwethu ngolwe esingathi social response lapho esikhangele khona senza umsebenzi lo esingathi psychosocial support ukuthi sikhulisane labantu sibancedise ukuthi bazame ukuthi njengoba bedidekile kangaka bathole uncedo. Khonapho futhi ku-social response sikhangele ukuthi siyabe sincede abantu ngokudla, sibanceda ngakonke lokho ababe kudinga nje. Then sibe logatsha esingathi ngole behavior change. Lapho sikhulumisana labantu sisibazisa ukuthi kanti vele COVID-19 kuyini, kanti vele COVID-19 singayilwisa njani. Kuqakatheke ngani ukuthi sigqoke ama-mask, kuqakatheke ngani ukuthi siyenze lokho kuthiwa i-physical distancing.
UZulu kobulawayo ikakhulukazi abasakhulayo bakwamukela njani inhlelo zenu?
Abantu abasha siyababonga kakhulu ngoba ngathi basukumele phezulu. Ngikhumbula ukuthi ekuqaliseni sibili siqalisa lomkhankaso basukumele phezulu abantu abasha bavolontiya ukuthi baphathise lapha lalapha lalapha. Abanye abantu abasha futhi ngiyakhumbula abase-Country Park basukumele phezulu bathi baqalisa la ukuthi bakhankase. Ngiyakhumbula futhi bakhona abantu abasha elobhengula abasukumele phezulu bathi sebebona ukuthi hey bakhona abaswela ukudla, bakhona abaswela lokhu nalokhu nalokhu, but njengabantu abasha kahle nisisukume sincedisane khonapha nje khonapha emphakathini. So ngathi mina abantu abasha basukumele phezulu kakhulu ekulwiseni umkhuhlane we-COVID-19 ebulala lokuthi likwenzeni nje ukuthi umsebenzi wethu nje njengayimpo obulala kube umsebenzi sibili olula kakhulu.
Sigqiba ingxoxo yethu becela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kubontanga.
Kubontanga ebantwini abatsha engingakutsho ukuthi hey madoda namantombazane, into leyi esiphakathi kwayo idinga ukuthi abantu abatsha basukumele phezulu. Abantu abatsha bakhangele, bazikhangele bona, bazikhangele phakathi. Bengameleli ukuthi khona uncedo luzavela e-America, uncedo luzavela e-Britain, uncedo luzavela, kodwa bakhangele bezikhangele njengabantu abatsha ukuthi hey siyakwanisa ukuthi simelane lo mkhuhlane we-COVID-19.
Lo umnumzana Thando Lenkosi Nkomo oyinhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19 ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso zababalisi bakhuthaza abazali ukuba bake bame kancane ukuthumela abantu babo ezikolo udaba lweholo labo luze lulungiswe. Besithi ngoba ukuqhubeka besiya ezikolo kungelababalisi kubafaka engozini yokuthelelana lula umkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lenkuthazo ibimunyethwe encwadini yabo yokwazisa intatheli zindaba lozulu okuphume emhlanganweni abawungene lohulumende ngomvulo wokuhlaziya inkinga ababhekane lazo njengababalisi ezigoqela olweholo ongasaphumanga lesinqumo. Ababalisi bachaya phansi ngenduku besithi kababuyeli emsebenzini uhulumende aze azinikele ukulungisisa udaba lwezikhalazo zabo ezibalisa iholo elinganeliyo kanye lempahla edingakalayo yokusebenzisa ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Amandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Wilfred Nyathi uchasisa kabanzi ngale nkuthazo yabo kubazali.
Uhulumende kakasilaleli ukuthi esinikeze imali engayenza ukuthi sibe lamasizabuzane okusebenza. Sikhuluma kanje izikole eziningi azile babalisi abazabe khangela ukuthi abantwana banjani bathestiwe yini i-COVID. I-COVID izaba lokho esenzekelela isiya phambili. Bazali asenzeni ukuthi asigcine abantu ngezempilakahle bazafunda imali ngabakhona kubabalisi.
Umnumzana Joseph Sibanda wasemzini weRugare ongumzali uthi okwenzakalayo kubuhlungu ngoba kubuyisela muva imfundo eZimbabwe yona ebingconywa umhlaba wonke eminyakeni eyedlule.
Ayokunye lathi sizazama isikolo lazo zingakhuluma zingakhomunikhetha lathi zisitele lapho ezifuna uncedo khona sizame lathi njengabazali ngoba abantwana phela ngabethu siyafuna njalo ukuba baphephe kulesi sikhathi esinzima.
Kodwa uBishop Raymond Mpandasekwa waseChinoyi usola uhulumende esithi kunje uZulu ongumyanga esethwele nzima ngokuphindiweyo.
When the bishops question the capacity and emotional stability of the government,
ngesikhathi ama-bishops ebuza ukuthi ziphelele yini kulabo abaphethe ezombuso. Setheswa umlando wokuthuka abe-ofisi kamongameli. Ababusayo bathethiswa mihla yonke, bethukwa ngabantu abakhuluma mahlayana bengasihloniphi lesi sisekelo sombuso. Abantwana kabayi ezikolo ngaphandle kwabalutshwana abalenhlanzi. Abagulayo kabelatshwa ezibhedlela, kodwa inkokeli yethu ibona inhlelo yazo zilungile. Ibumphuphuthi obunjani lo?
Esethula umbiko wakhe emngcwabeni kamuyi uBrigadier General Rufus Chigudu eNational Heroes Acre izolo ngomvulo, uMongameli Emmerson Mnangagwa utshele uZulu ukuba into zonke kwezomnotho zihamba ngendlela.
We are enjoying a balanced budget.
Sesizibona izithelo zebudget ezinhle. Siqhubeka sisehlisa indleko eziningi, kusitsho ukuba izimali eziningi seziqondiswe kwezokuthuthukisa umnotho kanye lezokulungiswa kwempahla.
And the gainful production.
Iningi labantwana libonakala lizidlalela emaklasini lasegumeni lesikolo, kumbe behlezi duzane laduzane kungalandelwa iziqondiso zokuvimba ukuthelelanwa igciwane le-COVID-19 eze-social distancing bengagqokanga lama-mask. Inhlanganiso ezikhuthaza abazali ukuthi bake bame ukuthumela abantwana ezikolo kwamanje ngezibalisa eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Democratic Teachers Union, Zimbabwe Teachers Association, Zimbabwe National Teachers Union, Zimbabwe National Educators Union, le Zimbabwe Rural Teachers Union. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abaphila ngokuthengisa bathi ukuhlupheka kwabo sokwengezelelwa yikuswelakala kwendawo eziqondileyo zokusebenzela. Iningi labo lithi lelokhu lingakatholi uncedo lwemali abayithenjiswa ngukhulumente ngesikhathi ilizwe likuhlelo lokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 olwe-lockdown. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Selokhe kwavalwa indawo zokuthengisela ekuqhamukeni kwe-COVID-19 ngombimbitho lonyaka, abaphila ngokuthengisa basebenza nzima ukuthi baziphilise. Iningi lithengisela endaweni ezinga avunyelwa ngukhansili wakobulawayo. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, isakhamuzi semagwegwe kobulawayo ophila ngokuthengisa, uthi basebenza nzima ngoba betshona bedlala umacatshelana lamapholisa.
Impilo sinzima kithi njengama-vendors ngoba indawo esasithengisela kizo kathe silokhu singakabiselwa, ezinye vele sezahle zavalwa, kwathiwa kasisathengisele khona sizadingelwa ezinye izindawo. Kodwa ngiyamangala ukuthi wayi into yangikhona lokhu iphuza ngoba thina siphila ngokuthengisa. Xa singathengisanga kuba nzima ukuthi siphile ngoba akula enye source of income esilayo. Lokho yikho sokudala ukuthi sigcine sesithengisele emgwaqweni. And kulobunzima esihlangana nabo kakhulu emgwaqweni ngoba makhokhoba babesihlezi ibhobho. Nanku kathe silamapholisa abesihlezi ibhobho ngenxa ye-COVID.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi i-council isiqale ukunikeza abantu incwadi zamalayisensi okuthengisa.
Yes, sizwile sokuthi sokuvuliwe ukuthi abathengisayo bahambe baye apply la malayisensi okuthengisa eDarkmoor laphana kumgwaqo Patch Street. So nxa bekhona abafuna ukuya apply abahambe khona phana, kodwa sizwile ukuthi lokho kusebenziwa ngama site awuhambi nje wonke umuntu, bayanikana amathuba okuhamba khona ngale.
Unkosikazi Madade Ndlovu olilunga leBulawayo Vendors and Traders Association uvumelana londiweni.
I-council isiqalisile ukunika ama-vendors ama-license, and nxa sesilama-license kutsho ukuthi lathi sesilemvumo yokuthi sithengise khona sakho esifuna ukuthengisa singela kwesaba ukuthi whether siyabanjwa ngamapolisa or whether amapolisa kamunicipality akhona ukuthi asigijimise lapho esithengisela khona uhamba ngamawadi ngamawadi.
Ukansila kaward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube wazise ukuba ikansili yenza iphutha yaphuza ukulungisa indawo yabantu abaphila ngokuthengisa.
Indawo yabantu laba abathengisayo sithanda ukuvuma lapho esasebenza khona iphutha njengomunicipality. Saphuza ukuba sibalungisele indawo zabo eziqondileyo kwakumele sizilungise. Lokho kwabangela ukuswelakala kwezimali.
Umsekeli wesikhulumeli sekansili unkosikazi Bongiwe Ngwenya wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 ethi basadingisisa kulabo abakhangele ngokuqhutshwa kwenhlelo zabathengisayo ukuthi ikansili sihambe yafika ngaphi emizameni yokubaphathisa. Ngesikhathi sisiya emoyeni imibuzo le ibingakaphendulwa. Kungxoxiswano eyenziwa yiStudio 7 lomphathintambo okhangele amabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ngaphambilini uveze ukuba imali le ibanjwa lugatsha olubona ngezisebenzi lenhlala kahle kaZulu ethi njalo njengokuzwa kwakhe abugatsha lolu sebeqalile ukunikeza lolu ncedo kwabanye. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthoka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa nge-COVID-19 esihlasele inkulungwane phose eziyitshiyagalombili zabantu 7816 eZimbabwe. Siyathinta njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni phansi kwe-COVID-19 lockdown. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMaikhobe ngo 8 ntambama.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMaikhobe. Umongameli Donald Trump wele Melika uphindele esigodlweni sakhe eseWhite House izolo ngomvulo ngemva kokuhlala esibhedlela okwensuku ezintathu eselatshwa inhlungu ezilethwe yikwehlelwa yiCOVID-19. Izisebenzi zesigodlo sakhe ezimpalwa lazo zifunyenywe zile gciwane leli sokusele amaviki amane kuphela ukuthi ukhetho lokudinga umongameli luqhutshwe. Oncintisa emele ibandla lamaDemocrats kukhetho lokudinga umongameli eMelika umnumzana Joe Biden uchasise kabanzi ngohlelo lwakhe lokubamba ngamandla umuntu wonke ukuthi nxa esiya emphakathini agqoke imask ikakhulu kuzakhiwo zikahulumende. Lokhu kuphume kungxoxo ayenze labezindaba emsakazweni we-NBC News izolo ntambama. Usaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welemali umnumzana Ba Ndaw usekhethe amalunga kahulumende wakhe angamachumi amabili lanhlanu 25 iningi labo kuyiziphathamandla zebutho ezinika izikhundla zaphezulu. Lokhu ukwethule emsakazweni kamabonakude elizweni lelo. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe lilami uMaikhobe.
Ingcwethi ezicubungulayo izomnotho welizwe zithi ziyavumelana lokunye okwethulwe ngumphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube embikweni obuveza ukuthi uhlelo lukahulumende olokuvuselela umnotho welizwe ole-Transitional Stabilization Program luyaphumelela ekufezeni injongo yalo. Kodwa zithi kuningi okufanele kwenziwe. Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uhlaziya lombiko ngokuphathelane lezomnotho.
Lezi zimali ungananzeli ilizwe lakithi amaprice mbe singathi intengo isilakho ukuthi ime okwesikhathi eside endaweni ethile ikakhulu nxa ukhangela phose amaprice anjengabosinkwa ompuphu o-cooking oil njalo sibese sithi-ke lazo izinto ukuba khona zikhona ema-shops kathesi kakufanani lalwana umnyaka ka-2007-2008 lapho kasokusele khona inkuni emashelfini ezitolo. Imali yakhona yiyo abantu abangelayo, abantu kabala mali, izinto baya bezibukele begxoza indenda bezikhangele zikhona phana ema-shop. Yebo ye le-exchange rate liyakhuluma ngayo okwakulezi nsuku isistep lusibili ungananzelela ukuthi sidlala khona lapho kube $1 is to 81 zim dollars bese ngathi local currency konoko ke kuliqiniswa kakhulu ngoba sokulesikhathi sibili hlezi khona apho i-local currency yebo sesilayo izim dollar sitholakala le mabhenki ngikhuluma nje namhlanje ngingayithatha sibili ku ATM ama 20 ephuma laphana i-maximum baye besithi 1000 ngeviki.
Umnumzana Angriston Sibanda olwela ilungelo loluntu uthi lanxa okunye okwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube kuliqiniso akukaguquli impilo zabantu
lanxa nje ama exchange rates engahlanyi kangako kungazani nje intengo lazo zimile lentengo elokhe zolokhe ama rates ama kubo 80 something yebo siwabonile emile kusukela ngoJuly kuze kube manje kodwa akukatshintshi impilo zabantu ukuze impilo zabantu makhaza zibe ngcono yiko kulohlupho khona umuekonomi usuyenze i-safe ukuthi ngesilungu safe dollarization into zonke sezithengiswa nge-US dollar langama randi kwezinye indawo so kwenza kube nzima ebantwini abaningi abahola izimdola kumbe iRTGS.
Asizweni umnumzana Dube ecubungula okunye okumunyethwe ngumbiko kamnumzana Ncube.
Nxa sikhuluma nge-democratization laphana kusuka kunganithwa kakucace kuhle ukuthi i-democracy yinto enjani akade khuluma ngayo ukuze ilizwe njengoba sitshiwo laphana ukuthi kule democracy kakhulu esiyenzakele elizweni abantu ngananzela esikhathini esiningi nxa bethe bakhulukhuluma izinto uhulumende abona ngazantwa kahambisani lazo bayabotshwa sibabonile abaningi besemajele lapha amajaha njengabopelishi nobani bani besemajele laphana sikhuluma nje kade akhona amajaha lokho esabale lapha omzaca ohanana labanye nje so ku democracy lapha nga tick box la khona hayi kusatsilela kakhulu ku international relations hayi sibona ngazantu kulezi insuku inhlamba lezane bezisiba khona kulwana umnyaka odlulileyo ngalwana umbuso wadlulayo sezinganeno singathi ukuthi kukhona ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe infrastructure development siyayibona senzakala khona ngale ndaweni ezisempumalanga ngibo Bed Bridge kusiya kibo Harare emgwaqweni yalungiswa kothi ngimakhala ngapi imigwaqo yakithi yabo bulawayo KZ bulawayo Matopo bulawayo Mkayi bulawayo Cholocho hayi lokhu kunjalo lathi siyafisa ukuthi ngasigijima siya kibo Cholocho sigijime lathi ngamathuleni laphana siya kibo KZ kube ngamathuleni njalo njalo even ngasiya kibo Mkayi laphana sesidiniwe ngamagodi so khona phana la ibhokisi lanazalotshiya linjalo i-social service delivery yela iphosi zame nje khonoko ukuthi siyazibone even i-social protection abadala emakhaya baholisa umpuba baholisa umumbu even emadolobheni nje khonapha sesike sabona kodwa kuyaye kuqhutshwa kakhulu ngama-NGOs so lapha singathikha nje ukhwethu esingathi uyihafu kwi-economic stability hayi sokungakhwela kuphela ngenxa yokuthi izikolo sezivuliwe mhlawumbe ngama-fees i-public expenditure kayisho ukuthi abantu sokumele balambe so laphana lako siyavuma sithi kule public expenditure equnyiweyo kodwa-ke ungananzela sibona ngantwa kulesinye isandla esisuka sibhode ngale sidonse futhi khonoko okabe ungantwa kuseviwe ngoba ezilongi izisebenzi zikahulumende zikhala ngendlala zingaholi thina kithi i-public expenditure ukuqunywa kwayo kasikuboni ezilongi abantu bedubeka bengakwanisi ukuthi bafinyelele imithi ezibhedlela budget surplus izisizwa ngawo nsuku zonke ukuthi hayi laphana kule budget surplus but sesizibuza ukuthi budget surplus ngiyani abantu bona balamba njalo bedubeka imithetho enjengabo phosa laphana hayi siyavuma siyakhitshwa sibili kwangena omoya laphana labo ayipha lapha sebakhitshwa hayi konkana ngezinto eziliqiniso lakho siyakuthika futhi okulibhokiso lokho sithi hayi ube khuluma iqiniso umnumzana Ncube
umnumzana Sibanda uyagcizelela
siyabona sibili ama-political reforms akhona ophosa labo ayipha sebe riphiliwe esithemba ukuthi ke inyathela elilandelayo bazaqhubeka besenza ke khona lokho asebekwenzile ukuthi kutshintshe impilo zabantu makhaza kuhinte imiholo yabantu ihambelane lentengo sibona ngani kuthiwa into ayikhulumayo yonke nje ilihaba lanxa kulaba ababe bebalile iyabe ikhanya iliqiniso yikho kusuka kungani kuyaxaka khona khonapho
lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lezisebenzi zikahulumende likhalale umsebenzi ngoba lifuna ukwengezelelwa iholo labanye bekhala ngokusilela kwemisebenzi.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz bu short wave. Ekuseni, sukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Bayakhala abantu ngokuvinjwa kokhetho lwama-by-elections okwenziwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga, othi lokhu kwenziwa phansi kweziqondiso zokumelana lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 elizweni. Ake sizwe uMnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela amalungelo oluntu, uMnumzana Dan Moyo webandla le-MDCT, lo Mnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF, bexoxa lo Gives Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Usithole usungula lingxoxo.
The Constitution has to be very clear. Ukuthi chapter 7 wethu Constitution uyachaza ukuthi kumele kumiswe njani. Le Electoral Act. But mina ngifuna ukubambela from the Constitution era why. We usually talk about into ukuthi the adults in the Federal Suffrage and the equality of all. Ngakho ke abantu kusamase sikhangele abantu beZimbabwe ngisho eziningi nxa kukuthi kulomuntu engamkhethayo umuntu wami lo engamkhethayo usesusiwe ngizamelwa ngubani kusasa angithi nxa sokunjalo sure into esenzakala nje uyazama uzwane elizweni akusincedi ngalutho lokho kusisele emuva kakhulu into edanisa kakhulu eZimbabwe naleyo
ukuthi wenga singathi kephula ngumthetho ngokwethula isinqumo sokuthi kumiswe ukhetho lolu
amanzi ukuthi wathatha ngathi lami nginje so kuyangehlula ukuthi ngichazise kuyukuthi ngoba sikhangele nje sihlezi singabantu eZimbabwe sisebenzisa i-constitution ukuthi yena u-vice president uzathatha ngapha amandla okuthi aguqule i-constitution adeclare yena ngokwakhe ukuthi hhayi akulama-by-elections azayenzakala shuwa into edanisa kakhulu i-democracy yethu ngemuva ngendlela ethusayo.
Sathi uba ku-Dan Moyo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi ama-by-elections amisiwe. Kodwa siya-understanda i-reason yakhona ngoba igciwane leli le-COVID silibona lilokhu li-spreader and therefore uma kuyukuthi i-reason yakhona ukuthi ba-protect-e abantu ukuthi abantu bengabanjwa leli gciwane. I think he is necessary. But yes, we are trying to come government government representation here. We have a parliament to amend. So the sooner we go in the local, we still have no one for Uzu Chile.
Babu Chuma, what can I do?
Yeah, you have to
go. I strongly Chuma. Yes, I want to know about the election as MEC.
I'm going to go to the government. Into leyo isiphunyuke mhlawumbe ingasibhedlisi njengalokhu esikubone ikwenza kwamanye amazwe. So konke lokhu kuphuma ngento le yi-pre-planning yabona ikhophe lamakhiwa babe sithi kona prevention is better than cure.
Lapho sizwe uMnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF, uMnumzana Dan Moyo we-MDCT lo Mnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela amalungelo kaZulu bexoxa. Lo Gives Dube weStudio 7 uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilithulela enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi le-VOA Ndebele. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ingcwethi ezicubungula ngokwe-COVID-19 eZimbabwe zitshayela ihlombe abasakhulayo elizweni ngoba beyibo abaningi abakhokhelayo kunhlelo zokufundisa lokusiza uzulu ngalesi sikhathi sokulwisana negciwane leli. Abenhlanganiso zababalisi bakhuthaza abazali ukuba bake bame ukuthumela abantwababo ezikolo udaba lweholo labo luze lulungiswe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Usithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.